Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amathono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 9 kuNkwekwezi 2021 ngoKeeps Dube. Endabeni zethu lamhlanje. Abantu bathi bayahlupheka kulezi nsuku ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19.
Ilethe ama-stress, ilethe ukungazwanani, ilethe ukuhlala kuxalutshana ezindlini, even kwabo nobaba ezindlini nxa bengalamali vele balolaka.
Baningi abantu abananza usuku lwabomama ole-Mother's Day.
Mother's Day ngiyajabulela kakhulu.
Abanamabhizimusi emijova bathi kumele uhulumende abavumele ukuba basebenze koBulawayo.
Ngiyehluleka nje ukuthi ngingagulelwa yisihlobo sami unkosikazi usithwele ngimthwele eyi-1 kuphela ngisiya esibhedlele ngiyithathela imoto.
Kodwa amapolisa athi abangabhalisanga phansi kwezupco bazathathelwa izimota nxa besebenza ongekho emthethweni.
We have impounded over 400 kombis.
Zalethulela ezamasiko, ezabatsha kanye nezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Izakhamizi zakoBulawayo zithi zibhekane lenhlupho ezijeneyo ngesikhathi eleZimbabwe lilwisana nokuvimba ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 osubulele abantu abedlula inkulungwane lengxenye 1576. Inhlanganiso ye-World Health Organization isanda kuvumela amazwe wonke ukuba asebenzise ijekiseni ye-Sinopharm ukwenzela ukuvimba ukumemetheka kwegciwane le-COVID-19. UBathabile Masuku usethulela lolo daba.
Uhlangothi lwezempilakahle lubika ukuthi sebedlula ingxenye yesigidi i-509,274 abantu eZimbabwe asebehlatshwe okwakuqala amajekiseni okuvuselela amasotsha omzimba okulisana legciwane le-COVID-19. Asebehlatshwe okwesibili bafika phose inkulungwane ezilikhulu lamashumi amahlanu i-148,564. Luthi kulabantu abalitshumi lanye 11 abahlolwe izolo batholakala bele-COVID-19. Sokulomnyaka bethwele nzima abantu ngenxa yomkhuhlane lo. Baningi abakhala ngomkhuhlane we-coronavirus. Omunye wabo ngumnumzana Ambrose Sibindi, okunhlanganiso yezakhamizi eyeBulawayo Progressive Residents Association.
Siyananzela ukuthi ngalesi sikhathi esala umkhondlane we-COVID-19 izakhamizi zalapha koBulawayo eziningi zikhanyazi lobunzima. Sinanzelela ukuthi amakhampani amaningi abalesikhathi sokuba nayo evalile, amanye esebenza okwensuku, kodwa ikakhulu abantu abathwele kanzima yilaba abantu abazisebenzayo. Abantu abaningi badonsa nzima. Lokho sokusitsho ukuthi labantu ukuthi babhadale amarenti abezindlini sokulobunzima, abanye lokuthi babhadale i-school fees sokulobunzima, abanye lokuthi bathole imali zokubana belatshwe ezibhedlela njalo sokulobunzima. Kodwa silohlupho lokuthi social distance le emabhasini akoZupco ikhanya ungathi hayi ayilandelwa.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Matthew Sibanda othi abantu abaningi kabalamisebenzi koBulawayo.
Le into siwise into ezinenge, amakhampani amaningi avaliwe asasebenzi, labantu abazasebenzi bamiswe imisebenzi indawo ezinenge kakhulu. Ithini eZimbabwe silohlupho lokuthi uhulumende wethu kasincedisi ngalutho next. Okwakhe ukuthi kuphela befaka amabhani ukuthi hayi abantu kade sibengayile bangahambi, imoto zabantu zingalayithi. Khuluma manje nje kunje uhulumende uxotshana lezi moto zabantu, uyachaya amawindi amapolisa. Sibonile nje manje ezikoleni manje ukuthi abantwana babanjelwe i-coronavirus ezikolo, uhulumende engazamanga imizamo yokuthi afake isivikelo sabantwana ukuthi abantu babele izinto zokusebenzisa labo teacher.
Unkosikazi Pretty Mpofu ophila ngokuthengisa impahla etshiyeneyo uthi uphila ngentando kaNkulunkulu.
Ukuthi i-COVID-19 pandemic le ilethe ama-stress, ilethe ukungazwanani, ilethe ukuhlala kuxalutshana ezindlini, even kwabo nobaba ezindlini nxa bengalamali vele balolaka. So i-COVID-19 ilethe ama-challenges amaningi kakhulu. Yalethe indlala. Nxa kade lisidla kathathu ngelanga ngenxa ukuthi uvuke ekuseni mebhuphandaphanda uthengise uthole ukukhona ukuthi uthenge ukudla. Khathesi nxa sokumele ukuthi u-adjust from ukudla kathathu kumbe kabili ngelanga sesidla ka-1 just because ukudla uvele akukho ezindlini, kulezi ndlala ezindlini. Sesiphomba ukuthi take each day as it comes. Ukuthi awulangeni indlela ongayenza suphom ukuthi as long as ngiphila abantu sebephila ngebala lokuthi as long as siphila siphefumula.
Umongikazi unkosikazi Esther Nxumalo laye uthi uthwele nzima. Ukhuthaza abantu ukuba bahlatshwe amajekiseni anjenge Sinopharm, iSinovac lamanye ukwenzela ukuzivikela lokuvikela uzulu kumkhuhlane weCOVID-19.
Ngesikhathi lesiso mkhuhlane lo weCOVID-19 abantu sebengani sebejayela ukugqoka amamask laloba nje bekhona abona laba bangagqokiyo but siyananzelela ukuthi uzulu usewamukela ukuthi kumele ahlale egqoke imask, kumele ahlale esanitizer izandla lanxama ebholweni uhlupho esingabe singalubona ngelo social distancing ngoba ukuthi isikhathi eziningi abantu bagcina vele sebezibona sebengasalandeli isiqondiso sona lesikhona bangaminyani. Kodwa thina njengabezempilakahle umlayezo wethu lokhe ungatshintshanga, lokhe ungaguqukanga sithi abantu kabahlale begqoke ama-mask, abantu kabasanitize, abantu kabazame ukwenza i-social distancing lapho abakhona.
Umongameli Emerson Mnangagwa lezinye iziphathamandla zikahulumende bakhuthaza abantu ukuba bahlatshwe amajekiseni okuvimba ukumemetheka kwegcikwane le-COVID-19. Umnangagwa, umsekeli wakhe u-retired General Constantino Chiwengwa, labanye sebahlatshwe amajekiseni okulwisana legcikwane le-COVID-19. Uhlangothi lwezempilakahle lubika ukuthi sokulabantu abafika phose inkulungwane ezingamashumi amane, i-38,414, asebehlolwe eZimbabwe kusukela ngombimbitho nyakenye batholakala belo mkhuhlane lo. Abedlula kancane inkulungwane ezingamashumi amathathu lasithupha, i-36,052, sebaphepha ukumkhuhlane we-COVID-19. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngubathabile Masuku.
Abantu abaningi eZimbabwe bathi luqhakathekile kakhulu usuku lwabomama ole Mother's Day olulanzwa emhlabeni wonke jikelele. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Baningi abananza usuku lolu eZimbabwe abathi omama ngabantu okumele bahlonitshwe njalo bakhathalelwe ngoba yibo insika yemizi. Unkosazana Thandiwe Mpala wakobulawayo ubonga kakhulu bonke abesifazane abamenza waba ngumuntu ebantwini.
Umama wayenginakekela imihla yonke. Lapho mangigula umama wayebona amacebo okubana angangisiza kanjani ukuze ngisile. Wayenginakekela kusukela ngimncane lapho ebona ukuthi sokufanele ukuthi ngiye esikolo, ebona ukuthi kumele ngihambe esikolo, kumele ngithwale umphako, kumele ngibe lamabhuku eneleyo ukubana ngiyefunda.
Umampala uthi luqakatheke kakhulu usuku lwabomama.
Mama, ngiyakubonga kakhulu ngoba ungesuke kube kangikho kulesi simo engikiso namhlanje. Wena nguwe owangondlayo ngaze ngafika kulesi sikhathi ngilokhu ngisaphila.
Unkosikazi Jenai Ncube laye uyaluthakazelela usuku lwabomama.
I-Mother's Day ilanga lapho esithakazela khona omama bethu abasizalayo laba abangasizaliyo, it's step mom, u-anti, gogo, usisi. Ilanga leli silithatha sitha sibabonga. We appreciate them every day. Happy Mother's Day.
Unkosikazi Nokuthula Siziba ohlala eChitungwiza laye uthi usuku lolu lumenza ajabule kakhulu.
Yilo ilanga lapho esithola khona izipho. So i-Mother's Day ngiyajabulela kakhulu ngoba yikho kutshengiselana khona uthando oluvela kubobaba. Besitshengisa uthando lokuthi nathi sibe ngomama njalo siyabasiza kwezinye izinto. So labo ililanga labo lokuthi basispoyile. Hayi, mina ngiyalijabulela kakhulu leli langa.
Unkosikazi Pretty Show ulombono ofanayo.
Kutshengisela ukuthi lathi omama siyaqakathekiswa, kambe i-9 months uthwele umntwana. Nxa usumbamba ngezandla zakho kuyajabulisa. Happy Mother's Day kubo bonke omama.
Abanengi bathatha leli thuba ukuthengela omama babo izipho ezehlukeneyo bebathumezela lamaluba lamakhadi amumethe imbiko ebonga imisebenzi yabo. Usuku lolu kwelemelika lwasungulwa ngomnyaka ka-1908 ngunkosazana Anna Jarvis owayebonga akwenzelwa ngunina u-Anna Jarvis. Unkosazana Anna Jarvis wasungula indawo zabomama eziningi eMelika ezazibizwa ngokuthi ngama-Mother's Day Work Clubs. Usuku lwe-Mother's Day namhlanje solunanzwa emhlabeni wonke jikelele. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
kuqala abalamabhizimusi ezimota ezithwala uzulu abathi bangeke basebenze bephansi kwenkampani yeZimbabwe United Passenger Company, iZUPCO. Sokulomnyaka selokho kuhulumende wafaka imithetho evimba imijova ukuba isebenze emadolobheni njalo lethwala abantu abaya emazweni atshiyeneyo. Abalemijova batshelwa ukuthi basebenzelane leZUPCO ukwenzela ukuthi kulwiswane lokumemetheka kwegciwane le-COVID-19. Kodwa bakunanzelela ukuthi iZUPCO iyehluleka ukuholisa izisebenzi. Kulabanye abanikazi bezimota abathi kabasoze basebenze bengaphansi kweZUPCO. Omunye wabo umnumzana Mandla Ndiweni okobulawayo.
Ntole zima zisivile, hayi lo msebenzi abantwana uthi siyabafida ngani, lezikole uthi siyabhatala njani, hayi kuzima kokulawayo. Vele sihamba mlungu khona abasibhotabhota bayasibamba amapleni abezimota, abanye bakhona bayasibhloka. Izolo mna bengibuya ngivela out bantu abangu-5 bantu abamblokha bantu bafuna 200 yusa ukuthi ngidize ngikhiphe imota yami e-Trillwood. Athina khulumisane labo abaninga 100 US dollar ngesikhathi esifitshane esingakwanile 2 hours, ngaluza imali engayi-100 dollars. Ikheshi yami yakuvela out yonke yaseyaphela.
UNdiweni uthi akuzwakali okwenziwa yinkampani yeZUPCO.
Mna drive isprinter i-22 seater, kuqala babesithi i-22 seater ibhasi, namhlanje sebejikisile sebesithi ngamakhombi. Hayi kuzima kakhulu.
Omunye njalo ohlutshwa ngokwenzakalayo ngumnumzana Bulisani Nxumalo olebhizimusi yezimota ezithwala abantu.
Sakwazi senzeni, kufanele ukuthi nxa ungathenga izimota zakho athi imjova eyi-10 kathi esingumnyaka, kufanele ukuthi waselani ngoba kunanto kathi imjova ipakile eminye ifile.
Kala njalo umnumzana Mbonisi Msimanga.
Kunzima lapha, uyazi ukuthi uhulumende ethu sesiphendukele, angikwazi ukuthi siphile njani. Imota zikhona, umsebenzi kawukho, imota zigcwele, uthiwa sipake imota. Ngiyehluleka nje lokuthi ngingagulelwa isihlobo sami unkosikazi usithwele, ngimthwele eyi-1 kuphela ngisiya esibhedlela ngiyithathelwa imoto, kuthiwa i-red number ayifunile ukuhamba, kodwa yabe ilomthelo. Umsebenzi kawukho, angikwazi uphila ngawo uhulumende phela ungiphile umsebenzi othi ngisebenze, ngoba mina nginje ngikhuma imota le engihamba ngayo, ngingodla umamami, ngiwondlele abanawami engiyabafundisa, bakhayele kimi, ngiyima ubhuti omkhulu.
Yisikhulumeli samapholisa kobulawayo u-inspector Abednego Ncube utshele amaphephandaba ambalwa ukuthi kulezimota ezifika amakhulu 400 ezibanjwe ngamapholisa edolobheni leli.
We have impounded over 400 combis, buses, mshikashika, that is Honda Fit. Members of public should desist from boarding such vehicles.
Wonke lokhu kwenzakala kakhulu abantu abalimala nxa imijova ithathwa ngamapholisa. Omunye wabasenda kulimala ngunkosazana Amanda Sibanda.
Vele manye imthova ngigada ku-6 laphana, kugada kugijima. So ma kugada kuhluka ukuthi kugada ntshona. Ma igijima imota laphana siyabamba elekuze nini emarobothi. Kula mapholisa abekhona kuroadblock khona. Kulo mama ogqatha vele umpholisa osesesabeka lapha kobulawayo. Uyayigijimisa imota yena ngesifamfamu ngemva kwethu. Abesigijimisa laphana sisiyadlule empophomo. Asisabuyi straight ngoba sihlala emakhandeni, sesingena phakathi. Sohle sibaleka ngakuthi sihambe singene ezindlini, singene ezindlini. Ma umama lana ifica imota vele akala kuthi kulo mntu omdala kulabantwana phakathi, uthatha isambuko sakho uyashaya amawindi, olimeleyo yikho lokho. Sathi sesingene phakathi kwempopho umama lana wasifica ngoba kungasela ndlela ukuthi abantu bayabalekela ngako, kugcwele ama-pothole umgwaqo wonke. Imota lana yangani yabhekuka yaze yabreak ebridgini, abantu abaningi sibili balimala khonapho, abanye
akwaziwa ukuthi ukuxozela lokhu kuzaphela njani, njengoba uhulumende esithi kasoze avumele emigoqweni izimota ezithwala abantu zingabhalisanga kwinkampani yeZUPCO. Singakangeni kusigaba esilandelayo, sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Uhulumende wakwele-India uthi kulabantu bafika 4,000 ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 elizweni leli kumahola ambalwa asanda kwedlula. Uhulumende uthi abantu abedlula 4,403,000 bahlolwe ngesikhathi esifanayo batholakala bele-COVID-19. Isibhedlela se-Johns Hopkins University City kulabantu abedlula izigidi ezilikhulu 158 million asebehlolwe emhlabeni wonke jikelele batholakala bele-COVID-19, kwabhubha abedlula izigidi ezintathu 3.2 million. Inhlanganiso ye-Centers for Disease Control ethi kunabantu bedlula izigidi ezine lengxenye 4.6 million kuzwekazi le-Africa asebehlolwe batholakala bele COVID-19 kwabhubha abafika phose inkulungwane ezilikhulu lamashumi amabili lane 123,961. So ngesikhathi sezamasiko
Benganamasiko
senziwe manje
lo baba
mkhulu
babelobola
Namhlanje ke zulukanda basiphoka ngomtshado ukuthi kambe umtshado kuyini silo mama uMo Blessing Ndlovu ingcwadi kwezamasiko esintu ake sizwe ukuthi uthini ngomtshado wesintu
umtshado wesintu yibuhlobo obuba khona phakathi kwezimuli ezimbili ezingela buhlobo ubuhlobo lobu budalwa yilijaha lakomunye lakwenye imuli lentombi yakwenye imuli sebebonene laba babili bathandana bazimisela ukubana sesisakha umuzi ijaha selizavikwa kubo babakazi ukubana hayi nanti ijaha esengizimisele ukubana ngakhe lalo umuzi obabakazi yibo asebeza qhuba le indaba besiyayibika kubaba wentombi sekuzavekwa ke ilanga lokubana lezi izimuli ezimbili zihlangane ngelanga lokubana sekulotsholwa
akusitele mama ukuthi kambe nxa sikhangela obabakazi kumele benzeni nxa kusenziwa umtshado wesintu
sekulotsholwa ke lapho obabakazi badlala indima enkulu kakhulu kulaba ababili abathandeneyo ngoba yibo abagijimisa le ndaba ukubana ayiye phambili ize ibe yimpumelelo obabakazi yibo abalaya le ntombi ukubana ayiye kuba ngumama oqotho kwabozala ayiye kuba ngumama ozimiseleyo ukwakha ayiye kuba ngumama ohloniphayo ayiye kuba ngumama olothando okwazi ukugcina imuli yakwajaha obabakazi abangeni kakhulu endabeni zamalobolo yebo bayaphiwa lokhu nalokhiyana ukuthiwa kuba lesitsha sokuthi obabakazi badobhe kodwa bona emalobolweni abangeni ndawo okwenza umtshado uqine luthando yikuhloniphana yikuzehlisa kukankosikazi uthando ubaba nguye okumele ukuthi athande le ntombi yakhe aseyibonile okumele ukuthi ayithande ngenhliziyo yakhe yonke kube sekusithi umama kumele ukuthi azehlise kumyeni wakhe ngoba hayi ukuthi phakathi kwabo bobabili mawubaba evungama lo mama laye uyakhuphuka ubaba akhulume lokhu umama laye akhulume lokhiyana kuyabe kumele laba ababili bafike ezingeni lokuthi bahlalisana phansi bakhulumisana into eyi-1 baze bayivumelane
hayike phose lokugcina mama
umama ngaso sonke isikhathi kumele azehlise kumyeni wakhe loba umyeni wakhe engaze ayenzeni ayenzeni yena kumele ukuthi azehlise amhloniphe njalo inhlonipho ihamba phambili emtchadweni ukuzehlisa kuhamba phambili emtchadweni uthando kumele lalo lube yisiqokoqela phakathi kwalaba ababili makungela thando akula mtchado makungela kuzehlisa akula mtshado makungela nhlonipho kusho ukuthi yonke into ilahlekile ngiyabonga
hayike zulukandaba sima lapha kuhlelo lwethu lomasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke besilo mama uMo Blessing Ndlovu ingcwedi kwezamasiko esintu asihlanganeni sikabaphileyo ngeviki ezayo
okwamanje sike sizwe ezokholo lwesikristu
ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngwentungami lenkomo lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Sintimkandla usiphathelene mfundisi
salubona ngesihlokozi ngikhosi ezithandekileyo
njengoba sihlangana namhlanje kulunye njalo uhlelo lwethu lokuvuselela imoya yethu okukhanya izikhathi eziningi kulezi insuku iyabe iphansi iswela ukuvuselela. Namhlanje lelizwi lethu sizohlangana lale ncwadini yezenzo zabapostoli. Sahlo sokuqala siyabala indima ezimbili, siyabala indima yesine, sibale indima yesishiyagalombili. Kufundeka kanje indima yesine. Wathi ehlangene nabo abayala ngokuthi ningamuki eJerusalema kodwa nihlalele isithembiso sikayise enasizwa ngami. Verse 8. Kodwa niza kwamukeliswa amandla umoya ongcwele sifikile phezu kwenu, nibe ngofakazi bami eJerusalema naseJudiya lonke naseSamariya kuze kube sekugcineni komhlaba. La mazwi ke esizothiwa uJesu wakhuluma esebonakele kubafundi bakhe. Ngakho namhlanje nxa sikhuluma la mazwi, kimi kufika izinto ezimbili. Uthi yiloo lalowo ule Jerusalema ahleli kulo, indawo eligugu eqakathekileyo ebalulekileyo empilweni yakhe. UJesu uthi kubafundi bangasuki eJerusalema, kangahlale khona eJerusalema balindele isilayezo esizafika esizwa ngaso uverse 8 ukuthi bazakwamukeliswa-ke amandla umoya oyingcwele esefikile kubo. Zihlobo zenkosi, ilizwi leli kimi ngingazi kuwe, kodwa kimi ilizwi leli lithi kasihlaleni lapho esikhona sibonakale ukuthi singobani. Abasibonayo babe lobufakazi ukuthi bazi ukuthi ngempela singobani. Ake sikhangeleni emndenini kumbe emulini. Wena ohleli emndenini wakini, ngathi kuphose kube yilo iJerusalema lakho. Zinenge izinto ezenzakalayo emndenini, kodwa-ke okusalayo kulamazwi sizwa ukuthi iJerusalema lelo olabo hlala khona phela uhlala luka kufana nokuhlala esitulweni. Kutsho indawo oyaziyo ubuhle lobubi bayo, ukuzuza lokuswela kwayo. Kuthiwa wena hlala eJerusalema ube ngufakazi nxamandla esefikile ngomoya phezu kwakho. Emndenini ke yilo lalowo ule ndima okumele ayidlale empilweni yalowo mndeni kumbe kulelo Jerusalema lapho ahlala khona. Obaba kumele bakhanye ukuba ngobaba kube lobufakazi obuqinisekileyo mpela ubana laba ngubaba opheleleyo, ngubaba owondla onakekela imuli yakhe, ubaba ozahlonipha umuzi wakhe, ahloniphe unkosikazi, ahloniphe abantwana, ahloniphe omakhelwane, ahloniphe izihlobo zakhe. Umama la yenze okufana nayo, umntwana la yenze okufana nayo, ugogo la yenze okufana nayo. IJerusalema labo libe yindawo ebonakalayo elobufakazi ukuthi empeleni laba bantu bayakwazi ukuthi kufunekani, bafakaze ngenkulumo langezenzo ukuthi laba bahlala khona eJerusalema labo izinto zihamba njani. Nxa kukhona okutshekileyo kakulungiswe, kungaze asetshenziswa njengobufakazi bokuthi abantu bayehluleka. Bantwana lalelana bazali, bazali lani zamani ukuzwisisa abantwana, lingakayi kubomakhelwane lungisani okusemagumeneni kube lobufakazi impela lo muntu ovakashelayo umuzweni athi nanku umuzi ofudumalayo. Singazenzisi, sizame ukuba abantu abangcono ngaphandle kwemizi yethu. Asikhulekeni. Baba Thixo engcwele, busisa imizi yethu lapho esihlala khona, kube lobufakazi bokubana senza izinto ezinhle ezifanele emndenini yethu. Amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkanhla. Thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungameli Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungameli Nkomo, ungadinwa nakusasa. Sokuyisikhathi sohlelo lwabatsha.
lingale tshwana njani mthwakazo muhle zimpapo muhle ngiyalibingelela kuhlelo lwethu lwanamhlanje igama ngumayikobe namhla zulukandaba lusuku lwe Mother's Day aso kuhlelo sikhangelele ukulibazisa omama sixoxa lomhlabeleli odume ngengoma zakhe zothando umsizi K. Umsizi K usanda ukukhipha ividiyo entsha for ingoma yakhe ngaphansi kwesihloko esithi Icheria Me. She's fine, she's pretty, she's mine. Oh, I'm emotional. Oh, baba, ngibona ngani namhlanje kumele lihlabele lengoma. Ezilukandaba asixoxeni kancane lo Msisi K. Msisi K, ngiyakwamukela kuhlelo awusitshela okunengi ngalengoma.
Ngiyajabula ukuba lapha lawe namhlanje. Ingoma yami engaphansi kwesihloko esithi Icheri Yami ingxenye yedlalade lami lesibili i-album elithi Bashiselwa. Ingoma leyi ikhuluma ngendaba yokuziqhenya ngomuntu wakho lokumbabaze bantwini.
Udume ngengoma zakho zothando Msisi K. Namhla uZulu jikelele emhlabeni jikelele uthakazelela usuku lwe Mother's Day ngesingisi bathi our mothers are our first love. Njengomhlabeleli odume ngezothando othakazelelwa kakhulukazi ngabantu abesifazana phosela amazwi akho kubo.
Yeah, ngithanda ukuthi Happy Mother's Day kubo bonke omama emhlabeni la kubo bonke abesifazana siyalithanda njalo liqhakathekile kithi. Everybody's watching, they just can't help it. Babies got swag dripping for the black magic. I got me an upgrade.
Ayiliyamuzwa umsizi K uthi happy happy Mother's Day zulukandaba. Msizi K phosela amazwi akho okugcina.
Abafisa ukulalela ingoma zikamsizi K bangazilalela phose kuwo wonke ama-online music stores. Ngikhona njalo ku-Facebook, ku-Instagram, laku-Twitter. Njalo isikhona iwebsite ethi www.msizik.com. Ngiyabonga kakhulu. Happy Mother's Day. Siyalithanda njalo liqhakathekile kithi.
Zulukandaba sithanda ukubonga umsizi K ngokungena kuhlelo. Singakagcibi uhlelo Zulukandaba sixoxe njalo labanye abafisa ukuphosela amazwi abo. Asizweni amazwi kaNkululeko Mathe.
Ngithi namhlanje ngosuku lwanamhlanje ngithi Happy Mother's Day kubo mama bonke abancane abasakhulayo intsha. Ngithi liziphathe kahle lizaba ngoba ngumama bakusasa. Sithanda ukubonga kakhulu omama abasizalayo singobaba singaka. Singobaba namhlanje ngenxa yomama. Umuzi kaumi ngaphandle kamama.
Hayi siyabonga Nkululeko. Sesifikile emaphitholeni nohlelo sidibana njalo ngolwesibili kuhlelo lwe Life Talk. Wathi ngilichiye ngengoma ka Msisi K ngisemathandweni. Kubo mama ngithi happy 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 Mother's Day. Olevalisayo ngenjabulo igama ngumayigobe. Bye bye. Oh mama, happy happy Mother's Day.
Siyabonga kakhulu Mayigobe. Singakagqibi kuhlelo lwanamhlanje wothi sikhangele ebesilazo. Abantu bathi bayahlupheka eZimbabwe kulezi nsuku ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19. Baningi abantu abananza usuku lwabomama olwe Mother's Day. Abanamabhizimusi emijovo bathi kumele uhulumende abavumele ukuba basebenze kobulawayo bengekho phansi kwezubukho. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngoGibbs Dube ngesithi kasikhangane ekuseni ngo-6:30 AM.
Si
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.